uhlelo olulethwe nguhulumende uhlelo obesivele silalo lathi esihlala sikhuluma ngakho ukuthi abantu kabathengisele endaweni ezihlelelwe ukuthi bathengise kizo, bangathengiseli endaweni okungamelanga ukuthengisele kizo, phambi kwezitolo zabantu kumbe emgwaqweni bevala umgwaqo. Kunyanga ezimbili ezedlulileyo senze iresolution yokuthi-ke u-5th Avenue akusela muntu okumele athengisele khona ngoba kungumigwaqo, sokuvala imigwaqo ukuthi izimota zihambe. Yikho abantu bonke abaku-5th Avenue-ke sithe thina bazahamba boko-Bactors ngaphansi ngale bayethengisela khona, abazasala njalo bazahamba-ke egodini, indawo lokhu sasekhona egodini. Yize indawo ezimbili esizihlelele abantu abaku-5th Avenue abekade bethengisa-ke khona ngoba sesifuna leyana indawo ivalwe. Yikho kuhambelana-ke lesinqumo esesithethwa nguhulumende ukuthi-ke amadolobho wonke akhiphe abantu abathengisa ngokungekho emthethweni, kuhambelana lathi.
Baba Ndlovu, singathi lenzani okwamanje ngakhonokho okukhulunywa nguhulumende?
Sakhulumisana-ke lezinye iy'ngatsha-ke zikahulumende ukuthi siqalise uhlelo lolo silwenze ngokuphazima kweso, ngoba kathesi esesikwenza ukuthi sinike labo bantu izindawo zokuthengisela, ngoba sinike sibakhiphe-ke kungela lapho abaya khona. Yikho sithe bazakako-Bactors abanye baye egodini, bonke laba ade bethengisa lezo ndawo. Ikanti njalo kulohlelo lukahulumende lokuthi kumele-ke babhalise kube ngabantu esilabo kuma-databases. Kulabanye njalo ababebuya ngezimota bevela phandle kwedolobho lakoBulawayo belala bethengisa ubusuku bonke, bengcolisa indawo, bengela okokulala khona kumbe okokuhlanza khona ukuthi bazihlanze khona, kumbe njalo lapho abangenelisi ukuthi bazincedise khona izambuzi. Labo kuyabanjalo ukuthi ukuthi-ke abalandawo-ke lapho abazakuya khona, ngoba bevele bengayisibo bantu bakoBulawayo, bebuya bevela kwezinye izindawo. Kodwa-ke abalapha koBulawayo bazaphiwa-ke i-alternative space lapho abazakuyathengisela khona o-Bactors kunye legodini. Luhlelo-ke soluqalu-ke yikhanseli-ke ukuthi bona laba ade bethengisa laphana abakuluhlu olukhona-ke kuzingwalo zekhanseli baqalise ukulungiselwa-ke basuke laphana, ngoba u-5th Avenue sile resolution nje ekhanseli ukuthi asondawo yokuthengisela isivalwa, umgwaqo ivulwe, kuyenelise ukuthi izimota zihambe kuhle, senelise njalo ukuhlanza indawo leyana ngoba isingcwele kakhulu, akusafikeki kiyo ngabantu abathengisela emgwaqweni bevala imigwaqo baphinde njalo bangcolisele indawo.